Ngaphambilini umkhwanazi utshela intatheli izindaba ukuba uthole ucingo luvela emapholiseni esithi ayamfuna ukuze ambuze phezu kwezehlakalo zayizolo lapho kuqhamuke udlakela lokulwisana kwamapholisa labaphila ngokuthengisa besala kususwa lapho abasebenzela khona phakathi kwedolobho leHarare. Ekhuluma ngaphambilini kokubotshwa kwakhe, umkhwananzi uchasise ngokuthintwa kwakhe ecingweni ngamapholisa.
Yebo, kuliqiniso ukuthi amapholisa angifonele anjayele ucingo esithi afuna ukukhulumisana lami ngesehlakalo esenzakale esigodlweni seHarare izolo. Ngabachasisela ukuthi hhayi, namhla ngolwesihlanu, ma ngingabuya ngolwesihlanu ngiyakwazi ukuthi ezangivalela imvulo ngemali, so ngisoze ngiyenelise ukwenza khonoko. Ngizabuya ngomvulo ekuseni sengikhulume lamagqwetha ami sesiprepared. Ngemandla ekuseni sizahamba-ke epolisi ukuthi amapholisa afunani nathi.
Isimanga umkhwananzi uthi amapholisa ekhethe yena kudaba lodlakela olwenzakeleyo yena angalani lalo.
Angazi ukuthi bakhetheleni mina, kodwa ngibona ngani kuloku okwenza lenhlanganiso engiyikhokhelayo ithajamuka eyaziwayo kakhulu ngokukhanka nomkhankaso yokutshengisela lento ezinjalo. Kodwa emfuna ukuklarify ukuthi ukutshengisela kwethajamuka isikhathi esiningi wangikhona sitshengisela ngokuthula, senza ukuthiwa ngesikhiwa ama-peaceful demonstration, ama-peaceful protest avunyelweyo njalo emthethweni omkhulu welizwe singathi i-constitution, kungaba ku-section 59 of the constitution iyacaca ukuthi hhayi uZulu weZimbabwe nxa yelokhu khonona lako balemvumo yokubuthana batshengisele bahambe baye bona u-ofishali kahulumende bemchasisele udubo lwabo. So lokhu ikhathini esimanenema.
Okudanisayo umkhwanazi uthi ukuhlukunyezwa kwaZulu ophila ngokuthengisa kwenzakala langosuku lwamhlaka 21 Mpandula, lapho umhlaba wonke uqakathekisa imisebenzi yokukhankasela ukuthula umhlaba wonke.
Okwenzakala eZimbabwe kulusizi njalo kuyayangisa kujikelele wezinzwa phansi kakuthi sithi thina namhlanje sinanzelela ilanga lokuthula, kodwa uhulumente uphethe izikhali usemgwaqweni uthenzisa ngapha namhla khonoku mbona inkalakata zamaroli zamasotsha bethwele imbhobho, bethwele amathiye gasi, bethwele induku leziyana begijimisa abantu abazama ukuthi basize abantu babo. And lokhu kubuhlungu kakhulu nje, thina akusiphathi kuhle ikubona silapha sikhuluma ukuthi hhayi uhulumende kazithi azithibe akhulumisane labantu kuhle. Nxa kuludubo lokuthi idorobha selingcolile amavenda angcolisa, amavenda la azwisisa ukuthi hayi akumelanga idorobha lingcono. Ungakhanya isikhathi esiningikhathi ezivele lapho abenzela khona bayathanyela bayenza all those things. Yikho thina sifuna ukuthi sikubone sikukhuthaze ukuthi hayi bafakwe ezindaweni zokuthi labo bakwanise ukuthengisa, kodwa bebe bananzela ukuthi labo kumele bakline. Lokho kokubeka le nduku ethawuni, induku ezanikakhemuzi esintwini sikhula sizazisikuzuthi.
Engakathathwa ngamapholisa umkhwananzi ubetshele umhlangano lentatheli izindaba ukuba abenhlanganiso yakhe bafuna uhulumende ehlukane lendlela yokusebenzisa udlame kubantukazana, akhulumisane lenhlangothi zonke ukudinga indlela zokulungisisa udaba lwabaphila ngokuthengisa laba lugqitshwe kokuphela. Kuthi inkokheli ye-Organizing for Zimbabwe yona ikhuthaza uhulumende ukuba aqale ngokulungisisa okufuqa abantu kungena ezitaladeni ukuyathengisa, hathi kuhlukumeza uZulu ozama ukuziphilisa. Lumhlangano ongenwe la inkokheli yenhlanganiso yezifundi eyeZimbabwe National Students Union ZINASU, layo esole kakhulu indlela yokusebenzisa udlame ukususa abaphila ngokuthengisa laba ezitaladeni zeHarare. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.